ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zilithumi kuNkwenkwezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, kulabanye abakhala ngokutshiyeneyo.
Bagijima ngezimoto ingatsha zikahulumende, yizo ezithiwa yonke into ebantwini kungafiki, bebuya ngeziwidi ebantwini berobe, yona imihlangano nje asikaze sibe labo.
Abantu bathakazelela usuku lwabomama olwe-Mother's Day.
Mother's Day kibo bonke omama, kusukela kwabancane kuze kufike kwabadala.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abangamathumi amatatu lasithupha, 36, asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulaba fika phose ithumi asebasilayo. Abane babhubha. Umnumzana Nick Mangwana umabhalani wohlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko uthi sokuhlolwe abantu abafika phose amathumi amabili ukuthi balomkhuhlane lo kumbe haji. Lokhu abantu bevalelwe ezindlini uhulumende ezama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abakhala ngokuswela ukudla lokunye okuthiyeneyo. Omunye wabo ucele ukuthi sithi ngunkosikazi Ndlovu ohlala eNyongolo Village eMathebeleni South.
Bagijima ngezimoto ingatsha zika-MP zikahulumende, yizo ezithiwa yonke into ebantwini kungafiki, bebuya ngeziwidi ebantwini berobe, yona imihlangano nje asikaze sibe labo. Kodwa okwethu yikukhothiswa ngenkulumo kuphela, okwesibili kakhulu asikaze sithole lutho. Sizihlalele.
Umnumzana Vusumuzi Ncube ohlala eTsholotsho laye uyakhala okumangalisayo.
Acela uhulumende ukuba engasizama kulokho sithesto lathi kwazakala ukuthi inani likusiphi isibanga, sihlale sikwazi ngegcikwane le-coronavirus.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi zonke izikhalazo zabantu elizweni lonke jikelele.
Ukhona uhlelo olusungulwe nguhulumende olokuthi abantu bahambe babhalele izincwadi ibukhokhele bukhona ezigabeni zabo obunjengama abanye ama-councillors labanye nje abakhona ezigabeni zabo lapho abakhona bebabhalele besitsho ukuthi bayaswela basilela bese uhulumende bese bafaka kuhlelo lokuncedisa labo abangani bayasilela bayaswela ngokuthi bathole izimali zokuthenga ukudla. Kukhona uhlelo olunjalo njalo luyaqhubekela phambili nje njengoba i-lockdown iqhubekela phambili.
Kusenjalo akwaziwa okuzakwenziwa ngamapholisa alokhu ehlolisisa udaba lokuthaywa kwabuhlungu kwabantu ababili eGauteng Park obulawayo abathawe okumangalisayo. Bekumele bamiswe emthethwendaba izolo kodwa udaba lolu kukhanya aluhanjiswanga ngemfanelo. Igqweta elilwela ilungelo likaZulu uMnumzana Majobana Ncube uthi kumele kujeziswe labo abathaye omama laba.
Yona le umthetho emisha le lockdown sayivele kayivumeli ukuthi amapolisa athaye abantu. Ithi nxa umuntu esephula umthetho uyabotshwa, ahanjiswe emthethwandaba, aye thonisiswa umthethwandaba kubonakala ukuthi wenze icala yini noma hathi. Nxa elecala ulesigwebo asiphiwayo ukuthi mhlawumbe abhadale i-fine kumbe afakwe entolongweni ukuthi aphiwe kwesikhathi esithize. I-lockdown ithi abantu kabahlale ngemakhaya bavimbe ukumemetheka komkhuhlane lo we-coronavirus. Kodwa ibisisiba lama-exceptions ukuvalelwa kwabantu lokhu i-lockdown leyo, ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi baphume bayedinga okunda ezitolo ezithengisa ukudla kumbe bahambe esibhedlela kumbe bahambe baye emafamasi bayethenga imithi. So abantu bakulockdown yebo, kodwa abavalelwanga ukuthi bangaphumi na kule sindingeko sokuthi babukhona
uZulu usehlale isikhathi eside evalelwe ezindlini ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe evimba ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 osukhulise abantu abedlula izigidi ezine njalo wabulala abafika phose inkulungwane ezintathu. Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe Schools Examinations Council luthi kuqakathekile ukuthi kudluliselwe phambili ukulotshwa kwemihloliso obekumele ilotshwe ngoNhlangula. Ubathabile Masuku uthethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu luthi kuzadluliswa ngamaviki amane ukulotshwa kwemihloliso ngoba akukacaci ukuba luzagqitshwa nini uhlelo lokuvalela abantu ezindlini osoluphazamise ukuhlela lokulotshwa kwemihloliso. Lokhu kuvezwe encwadini ebilotshwe luhlangothi lolu ebiqondiswe kubaphathi bezikolo ezabelweni ezichiyeneyo. Luthi umkhuhlane we-coronavirus uphazamise okumele kwenziwa kodwa konke lokhu akusoze kumise ukulotshwa kwemihloliso. Lokhu sokuthakazelelwa ngababalisi labazali abaningi. Omunye othakazelela lokhu nguNomthandazo Mlilo ofunda kuBulawayo.
Since iSEMSTEC isipostponile kwathiwa sesiyabhala 1 month later, it means ukuthi sengithole isikhathi esiningi ukuthi ngibale ngirevise konke ade ngakuzwisisanga. Lokhu ngikubona kulithuba elihle sibili ukuthi ngipase ngoba bekungela sikhathi during i-first term since saphangisa ukuvala.
Umzali ohlala koBulawayo unkosikazi Faith Nleya uthi abantwana bakhangelelwe ukuthi bazathola isikhatshana sokuzilolongela imihloliso le loba bengafundiswa ngokupheleleyo ngababalisi.
Ukususwa kwemihloliso kaNhlangula uJuni ihanjisa kancane ngamaviki amane kuhle kakhulu ngoba kunikeza abantwana laba bebezilungiselela eyinye njalo inyanga yokuthi babambisise balungiselele imihloliso yabo noma nje bengalababalisi besezindlini.
Kulabanye abathi isimo esilethwe ngumkhuhlane we-coronavirus sifake abafundi enkingeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Themba kuye moyo okuhlanganiswe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Okubuhlungu-ke kukibo abantwana singakhangela indlela i-COVID efike ngayo, i-lockdown eyenzakale ngayo, ukuvalwa kwezikolo, sibone kuvala izikolo kungakalungiseleli. Okusho ukuthi laba abantwana bevala isikolo bekungela qhinga kumbe laba abalungiselela ukubhala ngoJuni bekungela qhinga elithethweyo elokubancedisa ukuba balungiselele imihloliso. Kodwa-ke umhloliso awulungiselelwa mntana ubhala, sikhangithi lapho abakhona abantwana ku-lockdown bafunda bayenza izinto eziningi, thina-ke njenge-ATUS sizamile ukuthi sincedisa abantwana bonabo abakhangelele ukubhala ngokubanikeza ama-free online lessons aka-grade 7 form 4 A-level.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso le uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo afaneleyo ukuze abantwana balobe kahle imihloliso.
Namhla izikolo zivulwa kumbe sokuselungiselelwa ukubhala kwemihloliso leyi, abantwana abazabhala lababalisi abaza bekhangile ukuqhutshwa kwemihloliso leyi bebevikelekile emkhuhlaneni we-COVID-19 lo. So besikhangele ukuthi nakhona abantwana labo bathestwe kumbe banikwe impahla ezifanele leyo ezingabavikela ukuthi bengawuthatha lo mkhuhlane we-COVID.
Isikhulumi senhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union umnumzana Blessing Manda uthi ngumbono omuhle owokuthi kuqhubekiselwe phambili ukulotshwa kwemihloliso njengoba abantu besesaba ukuthelelana umkhuhlane we-COVID-19.
Kuliqophelo elihle uma sikhangele isimo segciwane umhlaba wonke jikelele. Njengelizwe lethu asilawo amandla okumelana laleli gciwane lokubhebhetheka kwalo ikakhulu ezikolo.
Unkosikazi Nikki Moyo isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi incwadi eveza ukudluliselwa phambili kwemihloliso okumele ilotshwe ngoNhlangula ibiqondiswe kubaphathi bezikolo hathi uZulu. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi sebehlupheka okunye okumangalisayo ngenxa yohlelo lokuvalelwa ezindlini. Ilizwe leZimbabwe lizama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathi sebephila nzima ngoba kabasenelisi ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Bathi lokhu kwenziwa ukuthi uhulumende lokhu evimbile endaweni zokuthengisela impahla yabo esesaba ukuthi kungamemetheka igciwane leCOVID-19. Uhulumende weZimbabwe usanda kuthatha isinqumo sokuthi kuvulwe amanye amankampani okwesikhatshana ngelanga ukuze abanye abantu benelise ukuziphilisa. Kodwa lokhu kuvalwe ngqi emgwaqweni okuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Zelda Ndlovu, okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, uthi banengi kakhulu ababhekane lohlupho lokuswela ukudla lokunye ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Ngikhuluma nje abantu abaningi lapha osomabhizinisi ngama single parents. Ngikhuluma nje nxa sehlezi phansi akusela plan angayenza. Njalo zonke isuku uvuka ikhiphe imali ezama ukuthi abeke ukudla phezulu kwetafula. Ngokubheka kwami sebeze beqalisa abanye ikhathi sokunika abantwana ukudla kanye ngosuku.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuza kuba nzima ukuthi bavuselele amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini eZimbabwe. Uthi amalunga enhlanganiso le esesebenzisa imali okumele bathenge ngayo impahla yokuthengisa kuZulu.
Zonke isuku bayakhipha imali yana bethenga ukudla, bekhipha imali yana besebenzisa bencedisana labantu ababo endlini behlezi, okutsho ukuthi sebedle baze badlale capital.
Okwethulwe ngunkosikazi Ndlovu kusekelwa ngumnumzana Permanent Sibanda okunhlanganiso le esigabeni selupane esabelweni seMathebeleleni North.
Uma kungaze kuvulwe nxa i-lockdown isisusiwe kuzaba lobunzima obukhulu ngoba abantu abaselazi imali zokuqala katsha amabhizimusi abo. Le ntengo kade sibehoda ngayo singakangeni ku-lockdown isikhuphuke kakhulu, siphezulu okubana lo muntu ongabe funa ukusiza kumbe ncedisa sokumele ecabange ukuncedisa ngenkalakatha zemali.
Usibanda laye uthi baza kwehluleka ukuvuselela amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-coronavirus lockdown.
Boni ngani kuzaba nzima kakhulu nxa sokubuyelwa, kuphinde kube nzima kulaba kade besebenza sibili imisebenzi beqhatshiwe ngoba amakampani abemile. Njengoba amakampani abemile ukuqala phansi kuzaba nzima kumankampani.
Umkhokheli wenhlanganiso le eGwanda unkosikazi Mary Mayimbo ukhuthaza uhulumende ukuba avuselele umnotho abantu bathole okokwenza.
Lalabo abathi bayanceda kodwa uhulumende weZimbabwe uyancindezela futhi ngoba izimali ziyangena kodwa ukuthi zingena zisibi ziphume zisiya ngaphi akusabonakali. Njoba nango le COVID yangibona kwamanye amazwe iyayingezeleleka, so nxa kuyengezeleleka kwamanye amazwe lathi kona phezimbabwe iyakopa layikhe ikhangela ukuthi wo nxa iSouth Africa layi sithe khona kumbe 3 months iZimbabwe layi ilandelela khona lokhu amabhoda avaliwe abantu bebephila ngokukhrosa amabhoda besiyethengana ukudla kwawo lempahla zabo kubo South Africa ngoba intengo yangibona inganeni kodwa kathi sebayakhrosa besiya ngaphi.
Unkosikazi Mayimbo ufisa ukuthi amadolobho wonke avuselele indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuthi benelise ukuzithuthukisa.
Uhulumende phezu kwakhona oko abe sesithi ama-SMEs, amavenda, ama-informal traders kababhalise ukuze bathole uncedo baphiwe amalayini e-net one. Ngikhuluma kunje-ke amalayini lawa a-empty ala ngitsho lalutho okokuthi abantu sosebemangele ukuthi kanti uhulumende ukuthi uyasincedisa kathesi akula lanto ephumayo kuhamba njani.
Bakhona njalo abachothoza okwenziwa nguhulumende lamakhansili abhidliza izakhiwo ezokuthengisela impahla emigwaqweni okuthiwa akazikho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo obona ngezabesifazane amabhizimusi amancane lokunye unkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubelokhe engakawuphenduli umlayezo esimthumele ebulenjini bokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abanye abantu abathi amabandla aphikisayo awe MDC alwisana okumangalisayo okwamanje kumele asebenze ndawonye nxa efisa ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ke umnumzana Dan Moyo webandla le-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube uthi lokhu kungenzakala nxa umnumzana Nelson Chamisa engazehlisa esikhundleni se-MDC Alliance. Abakubandla le-MDC bathi inkomo ingazalwa umuntu ngoba lokhu kungeke kwenzakale. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kwezilandelayo wothi sibone okwenzakala kwamanye amazwe. Kulabantu abedlula izigidi ezine 4 million asebegule umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sokusile abanye wathi njalo kwabhubha abafika phose amakhulu amathathu. Umkhuhlane lo usugulise abedlula isigidi 1,309,541 kwele Melika, lapho sokubhubhe khona abafika phose inkulungwane ezingamathumi ayisishiyagalombili kulelo lizwe. Kulamabulunga ambalwa akuhulumende kamongameli Donald Trump asegula umkhuhlane we-COVID-19. Uyamemetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abesaba ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaningi ngesikhathi somqando. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
sizwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
usenzi
manje uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela ezibhadelene labesifazana. Siyakwazi ukuthi namhla usuku olukhulu olwabo mama ule Mother's Day. Sithethe sithathele licetsha ukuthi sikhangele ngodaba lolu. Umama phela baqhathekile emhlabeni wonke jikelele. Nako okunye okwethulwe ngabantu ngosuku lolu.
Salibonani salibonani basakazi igama nguVusi Masina ndapha eMagwegwe Old Kobulawayo. Yebo ye besiphakathi kwalo usuku lwabo mama lami nginje ngomama. Ndomntwana ongumfana oyedwa. Ikuphongukuphanana nje amazwi ukuthi Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, bomama usuku lweni oluhle, kodwa kuyini esikuphananayo kumbe nesikuphiwayo? Akukho. Yikuthi nje sidlulise ilanga, sidlulisele ilanga ngokuthokozisana nokutshelana, kodwa kasilazipho. Kunje umama wami ukhona enkulumane ngahle. Angilalo into ngimpelona, ngoba kanilalo. Kuyabe kukuhle ukuthi umlayezo ulandelwe lutho, yisipho. Kodwa hathi akulalo lutho ngenxa yomumo walapha, omubi.
Okhulumayo uThabani Mhlaba. Nami nje ngithanda ukuthi Mother's Day kibo bonke omama kusukela kwabancane kuze kuyefika kwabadala. Ukube abekho omama lapha kube nathi asikho. Ngisho nje nabo baba bethu bona abasizalayo ukube omama bebengekho labo kuba bekho. So umama abaqakatheke kakhulu. Umama uyalwazi udubo njalo umama uyakwanisa futhi ukulimela udubo. Siyabonga kakhulu kuba mama sithi happy happy Mother's Day.
Umama unakasithwala khonapha edaluka. Siyakubonga mama. Wenza saba khona besingakwazi kodwa isimanga ukuthi usizele siyisithupha. Wasonda sonke kodwa thina siyisithupha sehlile kugcina. Siyabonga uthando lwakho.
Gama nguPhone Love ufana walefu laBhosi ngokuhlala hlalana eJohannesburg. Mina ngifisela umama wami i-Mother's Day enhle. Shuthi ngishiywe ngubaba last year. Kodwa ngokuba khona kamama obuntandana ngibibona ngibubone. Umama ulivalile impela igephu likababa. So ngithi mama ngiyabonga ukhule ungakhokhobi.
Igama lami nguSikhumbuzo Moyo. Ngikwele Johannesburg naseSouth Africa. Thanda nje ukuthi nami ngifake amagama amabili amathathu. Ukuthi ngibonge umama wami ongilethe emhlabeni noma yena esiwadlula kanjalo nje. Ngiyazi ngilokhu ngisamkhumbula lalapha khona ngiyamkhulekela ukuthi mama wami ungivulele izibuko zezulu nami. Nabo bonke nje abomama abazele bagcina abantwana, hayi laba abalahla abantwana, abalahla abantwana hayi abajeziswa.
Igama lami uSibusiso uMachazusele kaLinda Mkhonto. Ngithanda ukubingelela nokuthokoza nokuhalelisa umama wami uMandebele endaweni yasendamleni esilwane. Ngithi ngimfisela impilo ende umama, ngiyabonga.
Lokhu ngokunye okwethulwe ngabantu abathiyeneyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lami ngifisa ukuthi Happy Mother's Day yini lonke bomama. Ngingakhohlwa phela lo mama wami uMamoyo eGwanda. Ngiyakuthanda kakhulu njalo ngiyalithanda lonke bomama. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Kude banokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela udaba lokuthi seluphazamisile na impilo zabantwana besikolo, njalo ababalisi elizweni. Namhla sixoxa lo Melisa Jingwanangwana, yena ongumbalisi. Melisa, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho phezulu kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ekufundisweni kwabantwana besikolo elizweni.
Ukusetshenziswa kwe-internet yinto enhle kakhulu ngoba uhambelana lezinto ezenzakala kulezi nsuku. Ngakhangela amazwe amaningi asesebenzisa i-internet leya ukwenzela ukuthi abantwana benelise lokuzivalela ekunje. So abantwana bahlezi emakhaya, kodwa akutsho ukuthi abasabali. Uyenelisa ukuthi asebenzise i-internet le ukuthi adinge ezinye izinto abe ezivalela.
Eningi labantu elizweni baphila emaphandleni lapho babhekane lodubo lokuswelakala kogetsi, njalo abalazo izinto ezifunakalayo ukuze bathole ithuba lokufunda kusetshenziswa i-internet. Sikhangela udaba lolu, ubona ngani i-e-learning ilakho ukusebenza na elizweni?
I-e-learning ngumbono omuhle kakhulu, kodwa iba ngumbono omuhle nxa yonke into okumele ithola imeli isetshenziswe nxa itholakala. Kunje ngeke sithi izasebenza emaphandleni ngoba imuli eziningi emaphandleni azilamagetsi, akuna ngitsho le computer ekhaya kumbe amafoni lawa lezi nsuku. Noma kungumbono omuhle sibili, kodwa abantwana basemaphandleni bengasalela emuva kakhulu.
Siyezwa ingcwethi ezikumsebenzi etshiyeneyo bekhuthaza uhulumende ukuthi aqale ukusebenzisa ama-TV kanye lama-radio stations ekufundisweni kwabantwana besikolo. Ukubona njani lokho?
Ukusetshenziswa kwama-TV lama-radio ekufundiseni abantwana kungasebenza, kodwa lakho kuphinde kube nalapho kungasoze kube ngumbono omuhle ngoba abantwana esibe bonke abawatholayo emakhaya asibe bonke abalama radio, asibe bonke abalama TV. Nxa sikhuluma abantwana basetown ye biyavuma ngoba etown ngathi phose yonke imuli ile TV kumbe radio ekhaya.
Hayi Melissa, isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthwakazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla, kodwa singakagqibi uhlelo ngilomlayezelo engifisa ukulidlalela namhla. Zulukanda balusuku lwe Mother's Day. So ngicele uma wami ukuthi asithumezele umlayezelo esitshele okuningi mayelana nalolu suku. Asizweni umlayezelo wakhe.
Ngiyalibingelela bomama endaweni ezithiyeneyo elikizo. Namhla lusuku olukhulu labomama, ngakho ke ngithe ngilibonge ngemsebenzi eliyenzayo insuku zonke. Ngilitshayela ihlombe ngoba liyisipho esikhulu emhlabeni. Imizi ima ngenxa yenu. Inkosi ilibusise.
Hayi, ngiyabonga ma, ngumama wamlo Madube, ngiyabonga kakhulu. Zulukandaba, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo Three Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lwezomfundo. Ofisa uxhumana lami lakho kungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Yona username yami. Isikhathi iso sesiphelile. Sohlangana ngolwesibili olebalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe. Abo mama, Happy Mother's Day. Zulukandaba. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Ake sizwe ezokholo lwesiKristu.
Isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo hlobo zinkosi ezithandekileyo ngesikhathi esinzima empilweni zabantu umhlaba wonke lapho yiloo lalowo ezibuza angaqedi angatholi impendulo ubana kambe lesi silo somkhuhlane esithatha umhlaba wonke singakhethi uza kusinda na kungasenani konke asekufakeni emandleni enkosi eyiyo eyazi ukubana yasidala njani iza kusigcina njani njalo iza kusibiza njani namhlanje ilizwi lethu sizakhala encwadini kaLuka esahluko 16 ishumi lesithupha siqale evesini lika-19 inhloko yendaba ithi Icebi noLazaro 19 kwakukhona umuntu othile onothileyo wegqoka ezibubende nezelineni elihle ezijabulisa imihla ngemihla eDamasa 20 kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaro igama lakhe owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda 21 enqonela ukusuthisa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi yebo kweza nezinja zamkhotha izilonda 22 kwase kuthi wafa ompofu wathwalwa izingilosi wasiwa esifukweni sika-Abrahama nesicebi safa sembelwa zihlobo ezithandekileyo zenkosi lapha sibona abantu ababili onothileyo longumyanga sizwa indaba ebuhlungu kakhulu ukuthi lindoda yayicebile yayilakho konke ikhomba ngophakathi ingalesweli lutho engaceli lutho emntwini yayizijabulisa ukusa kwamalanga yayiphilela ukuzijabulisa izibuza ukubana kusasa niza kwenzani phambi kwakusasa niza kuya ngaphi ngizawudlani ngizaphuzani kanti njalo kunjalo yayikhona indoda odwa ngoLazaro igama layo eyayilahliwe ngasemasangweni alesi sicebi kumbe alesi sinodi kuthiwa wayeseneliswa nje zimvuthuluka ezazisiwa etafuleni yalo undoda owayenothile kuthiwa ke kanti lo mzimba wakhe njengoba wayengadla okuqondileyo engelampilo ehlanzekileyo engelampilo ecacileyo kwakuze kubuye lezinja zizomkhotha lezo zilonda ayelazo ehlezi esangweni lesicebi kodwa-ke sizwa kuthiwa-ke uLazaro wafa la izingilo zamthwalela esifukweni sika-Abrahama lesicebi laso kuthiwa safa sembelwa ungayilandela indaba le isiya phambili iyakutshengisa ukubana uba lolunya ungabi lenhliziyo uba lenhliziyo obuthakathi wena ungumuntu inhliziyo elahlekelwa luzwelo luthando lokunakekela abanye abantu umvuzo wakhona unjani baningi abagqoka ezibubende baningi abahamba imota ezinkulu baningi abangathi nxa behamba kabanyatheli phansi ngenxa yezikhundla abalazo langakho wonke abangaba belakho okubabeka ngaphezu kwabanye abantu abantu kambe shuwa umuntu azakhobe izilonda ezintsha ehlala esangweni lomuntu omkhulu kangako kazange amhambise esibhedlela kazange amnike ukudla kazange kathi kumbe buya ngapha bakugese isebenzi imgezise zimgcobele ezo zilonda wayemkhangela nje abone ngathi ubona intwana enyanyekayo engelamsebenzi qaphela nazelela impilo yakho uyazishaya isifuba ngesikhundla olaso ngemfundo olayo ngemali olayo ngokuba yilokho yikho khona awufuthi okunye ungakuphiwa ungaziphanga wena kodwa abantu bekubekile kulezi ndawo bonabo bantu obakhangelela phansi obeyisayo ekugcineni yibo abaza kufakaza ngawe lungisa impilo yakho ngenzisa izilonda zabadubekileyo suthisa abalambileyo ungaziphileli wedwa nkulunkulu abelathi sonke asikhulekele baba thixo engcwele sinike inhliziyo yokuzwisisa yokunakekela abanye kwenzela ukubana sizizwe sikhona phambi kosobakho leduzane lawo kuthi nxa sisedlula emhlabeni usamukele ngazo zombili amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
ntateleli thuba ukuthi mbonge kakhulu untungameli Nkomo singakalugqibi uhlelo lamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe kulabanye abakhala ngokuthiyeneyo abantu bathakazelela usuku lwabomama kulwe Mother's Day namuhla silugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje ngolivalelisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m. khonapha kumsakazo we-Studio 7
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.